sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Tateke leli thuba ngibonge uTanono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-21 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba weHigh Court izolo unqume ukubana umthetho opha amandla inkampani kahulumende yeZupco ukuthi ibe yiyo yodwa ethwala abantu kumele wesulwe.
So that this is okuhle ukuthi sokule court judgment, but singathi sokulensuku vele izimota ezinye zithova.
Amalunga ebandla le-CCC ahlaselwe e-insiza leMadobo abalisa umela ibulawayo edale lephalamende unkosikazi Jasmine Tofa belokhu belalisiwe esibhedlela beselatshwa.
Ukhulu uchaye wephulwa ingalo ulele lapha esibedlela akazi lokuthi uchayelweni umuntu omdala bamephula ingalo uhonorable yena hayi lokhana hayi angikwazi ukuthi ngaku describe ngithini
kunjalo nje ibandla le-CCC lithi amalunga alo alokhe ehlukuluzwa ngendlela ezehlukeneyo ngabacathangelwa ukuthi ngamalunga ebandla lezanu PF abavakatshela ezindlini zabo eMadobo le-insiza.
Abantu be-triple C abahlalanga ngendlela eyiyo bavakatshelwa endaweni zabo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umthethwandaba weHigh Court izolo unqume ukubana umthetho opha amandla inkampani kahulumende eZupco ukuthi ibe yiyo yodwa emele ithwale abantu kumele wesulwe. Umahluli walinkundla uJustice Evangelista Kabasa wesule isahluko sesine somthetho wePublic Health COVID-19 Prevention, Containment and Treatment National Lockdown Order 2020 kulandela ukukhwezwa kwalolu daba emthethwandaba ngamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights emele inhlanganiso yeJehova Mbayiwa. Umthetho lo ufakwe ngomnyaka ka-2020 uhulumende esithi ujonge ukwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 ngokuvumela imota eziphansi kwenkampani yeZupco njalo esola imchova esithi owindi bahlukuluza uZulu. Kodwa uhulumende usuke wavumela amakhombi ukuthi asebenze njalo kunyanga isanda kwedlula ngemva kokukhonona kukaZulu ngoba izimota ezithwala abantu bese zisilela emgwaqweni. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mbuso Fuzwayo olwela amalungelo oluntu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Inyumo esihle ngoba kwakusuke kwagangwa ojula into ababesuke bayenza yayingukuganga. Kodwa engingakwaziyo ukuthi phela singajabula kodwa vele ungakhumbula ukuthi kuthe abantu befuna ukuthi bedemonstrate ukuthi be-against into ye-monopoly yona le bayikrepha bona. So kade sesokuhle ukuthi sokule court judgment, but singathi sokulensuku vele izimota ezinye zithova. Ngibona ngazathi lawo singaza ngethi yenze into enhle ngoba amakhosi isikhathi esiningi akhangethi i-politics ithini ngoba uzakuthola ukuthi kuyabe kwenziwa nalama-applications kathatha isikhathi eside kungenziwanga i-decision.
Amakhombi ebesebuyelile wonke yini emsebenzini besokusetshenzwa nje njengansuku zonke?
Amaningi abesephumile kwezukho ngezizathu eziningi. Kube kuthiwa bebephuza ukubhadala bebehlala izinyanga ezintathu bengabhadalwanga njalo bebhadalwa ngebhola. ngefondi nalabo abantu bese isikhathi baye bebhadala ngeforex. So vele ungakukhanyela kwinto kwangikhona bekungalani ngoba umuntu unelemota yakhe isisebenza ehlala izinyanga engatholanga mali. Umuntu ongalamota esedaily making cash into wangikhona vele bekungenza ingqondo.
Udubo lwezimota sike sabona ikakhulu kobulawayo ngesikhathi kusasebenza izubuko yodwa. Izimota ezithwala abantu bese zisilela kathesiswa kunjani?
Izimota ezithwala abantu kungani ku-improvile ngoba ungakhangela emalolitshini amanye kuzekobe kuthiwa kungatshaya u-6 ufuze ukuthi imota zinjani sisi siyatshaya u-7 ziyabe seziphela la makhombi ngoba amaningi athi ephuma kuzugaka kubhuku baphuza ukuthangisa ukuthi naloba abafana bona laba kwesinye isikhathi bechaja amadola umasokuntambama kodwa atleast liyake liyashoda ukuthi i-transport ikhona ngesikhathi sikazubko kwamanye amalokithi bebephangisa ukuthayisa kakhulu kodwa kuyinto embi kakhulu ikakhulu abantu abaqedwa abathayisa emsebenzini leli.
Uhulumende ubekhalakhala ngokuthi owindi bahlukuluza uzulu okungokunye athi kubangela ukuthi avale amakhombi kusayenzeka yini lokho?
Uhulumende lakowindi kuyafanana konke kuhlukuluza abantu so akunandlela uhulumende angazibona ngani ngcono ekudefendini abantu. Uhulumende wezimbabwe lakowindi singathi balebhiyevi efana naye owindi azetshintshi indlela abanakana ngayo ngohulumende wezane ngazozetshintshi indlela anakana ngayo kuyafananani.
Lo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo olwela amalungelo kaZulu ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Amalunga ebandla le CCC ahlaselwa insiza leMadobo abalisa omela ibulawayo edalela eParliamente unkosikazi Jasmine Tofa belokhu belalisiwe esibhedlela beselatshwa. USenator Kalipani Pugeni uvakatshele abanye abalimalayo ababalisa omunye ukhulu oleminyaka engamachumi ayisikhombisa lane 74 laye ochaywe walimala kabuhlungu. Ngesizwe ingxoxo esiyenze lo Phugeni.
Ngiyabonga msakazi ngikubingelele ngibingelela abalaleli emakhaya. Ngifikile esibhedlela ukuyabona u-Honorable Jasmine Tofa lo baba uNcube. Mangithi ubaba ngiyasho nje kodwa ngukhulu uNcube ngoba una-74 years old lo muntu. Bamchaye bamephula ingalo. Ukhulu uchaye wephulwa ingalo ulele laphana esibhedlela akazi lokuthi uchayelweni umuntu omdala bamephula ingalo. U-Honorable buyena hayi lokhana hayi angikwazi ukuthi ngingakudescribe ngithini. Nesithombe uzobone ngithumele sona izandla zombili zibotshelwe phezulu uthe emzimbeni konke lana ngokunye nje ungekudescribe. Ukhona omunye ubaba owebandlela ibusayo sisonke la ku-workshop yezesi so uhambe phambi kwethu hayi uthe phuma hayi uchilo wathi hayi ayilunganga lento ayilunganga and ngicabanga ukuthi sesifikile isikhathi ukuthi njengabantu sivumelane ukuthi i-political violence imbi kungakhathalekile ukuthi yenziwa ngubani. So kumele laba abayenza i-political violence sibakhuphe ebantwini bangahlali labantu ngoba zinyamazana asikwazi ukuhlala labantu abaziphatha ngalolu hlobo bese kuthiwa ngabantu abakwazi ukuhlala emphakathini ngempela bahlonipheke lapho ngabo bonke abantu. So hayi bago high spirit bona kodwa basebuhlungwini and kuyabonakala ukuthi umuntu opheleleyo engqondweni angeka kuvume lokho labo abebandlela ibusayo uminister ubaba uNdlovu njengo provincial chair akangenele ngoba lokhu naye njalo ngomuntu kuyamngcolisa lo mongameli welizwe kuyamngcolisa lokho lelizwe lohulumende kuyamngcolisa lokho asikwazi ukubehave ngobudlwangu udlwangu obunje singathi zinyamazana abantu bechaywe bechayelwa ukuthi bakhethe elinye iqembu elingayisilo lele libusa kanti iconstitution ithi yona yi-multi-party democracy. So uma kuyi-multi-party democracy ukuze iconstitution ifulfilwe phela kumele kube khona amabandla aphikisayo.
Manje ngokubona kwakho isehlakalo lesi sokuchaywa kwabantu siyatshengisa na ukuthi ukhetho oluzayo olomnyaka ozayo luza kuba lulodlakela olwesabekayo na?
Angiboni izithembiso zikhona ziyenziwa kuthiwa ngo-2023 sile plan. Iplan yokuthi kungabi lodlame, udlame lusenzeka abantu belukhangele manje bengenzi lutho, bengakwanisa ukwenza lutho. Into esicaca ukuthi u-2023 uzodinga ukuthi ngempela kube khona okwenzakalayo uma kungukuthi kuzoba nomehluko kulalokho okwenzakala manje. Ngokuthi asikaboni umuntu obotshiwe, asikaboni le condemnation. Esikubonayo nje sibona abantu besenza amahlaya ngakho. Omama, ogogo, bekhunyula izigqoko, behanjiswa ngamabra. Ama-honorable members of parliament echaywa ngendlela u-honorable Thofa oshaywe ngakhona. So hayi, anginalo mina ithemba lokuthi kuthiwe u-2023 kuzobe kuthule, kusebenzeka. Ngalokho embiya kubona esibhedlela, angivumi.
Lo-ke ngu-Senator Khalipani Phukeni obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Lokhu sekudaba lunye, ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi amalunga alo alokhe ehlukuluzwa ngendlela ezehlukeneyo ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla le-ZANU-PF avakatshela ezinye izakhamizi emadobo le-insiza ezibuzisisa ngodlakela olusanda kuqhamuka kuleyo ndawo lapho okukhangelelwe ukuqutshwa ukhetho lwama-by-elections kusasa. Umgcinisihlalo we-CCC kuleso sigaba, uMnumzana Solani nje emnyama moyo, utshele uSthandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi lanxa kunjalo bakhuthaza abantu ukuthi bayevota ngobuningi.
Salibonani mama Sithandekile. Okwenzakalayo kwamanje ngemva kwe-violence ebikhona emadobo, izimota ze-ZANU PF zihambile futhi zayavakatshela umama uManyathi onguye u-chief agent wethu esinaye lapha ababulala khona izinto indlu yakhe. Bahambile khona lapho kuleyo ndawo, moto ezimbili, bafika kuye bambuza ukuthi kathi mama wena kwenze njani bathi bathunywe ngu-ED ukuthi khona bazokhangela i-damage enzakeleyo, ene leyo damage ngabe zokhangela ukuthi yenzakele njani. Bathi khona mele yena etsho ukuthi hhayi ngotsotsi abayibo abangena endlini balutha babulala amawindi endlayo babulala izinto zonke. Yena wabatshela ukuthi hhayi akusibotsotsi, ngabantu bezano abayenze njalo. Bathe besuka lapho bathi kathi wena usupport tani wacho yena mpela ukuthi mina ngisupporti i-CCC, basuka bamchiya. So esikunanzeleleyo ukuthi abantu be-CCC abahlalanga ngendlela eyiyo, bavakatshelwa endaweni zabo. Sibonela senisiza futhi khona umama Aris Moyo la emzini wakhe lokhu evakatshelwa zimota ze-ZANU-PF. Evakatshelwa imota ze-ZANU-PF nje ukuthusela abantu, okwenzela ukuthi nxa sisiya ku-election Saturday abantu babe lovalo leke becabanga i-violence leya yenzakeleyo nge-Monday eyase-insisa la nge-Sunday eyase-Madoma. But esikuchoyo thina ukuthi noma kule violence noma kunjani kasibuyele emuva. Thina sifuna ukukhulula abantwana baseZimbabwe. Thina esikuchoyo ukuthi abantu bakithi, bantu bamedobo ewathuka baphume Saturday ngobunengi bayevota, bevotela i-candidate yabo. Angeke bathi bona betshelwe ngabantu abahlala le eMashonaland abaze bebachaya ukuthi hayi bebakhethele umuntu omele bamvotele. Bona abantu bakithi kumele bezikhethele i-movement, iphathi abayithandayo, bavotele i-CCC ngoba nxa usiyavota ungena wedebhoksini. Njalo balimuke laba ababalanda bebatshela ukuthi bathi abakwazi ukubhala. bona mele bebe kwazi ukuthi khona bavotela lapha bathanda koni triple C kanye labantu bensiza mele bebayangise bebabonisa ukuthi bona bazikhethela ubukhokheli ababofunaka bakhethelwa izano PF. So sihlaba ihlaba lo mkhosi ukuthi bantu bakithi sivukeni bantu bakithi sizimiseleni ngoba le test ka 2023 election ezayo bazasihlukumeza bazayenza konke kodwa uNkulunkulu bakhangele kusasa kuzathena triple C bekupower bazathini nxa sebehlangana labantu belimele bazothini ngoba abantu bethu benjela kathi sibasezibhedlela laba ama locals esinabo abazibiza ukuthi ngabezano sibindi bana banaso lohlukumeza abantu bakithi izinto emele bezibuze ihlukumeza izihlobo zakhe ihlukumeza abafowabo ngenxa nje kuphela yokusetshenziswa.
Alo ke ngumnumzana Solani nje mnyama moyo umgcini sihlalo webandla le Citizens Coalition for Change obexoxa ecingweni lesithandekile emhlanga we Studio 7 ekobulawayo. Amapholisa athi asadingisisa ngalolu dlakela. Umgcini sihlalo webandla lezano PF eMathebelele and South umnumzana Nqobi Zithamangaliso Ndlovu utshele umsakazo we Studio 7 kusukwana esanda kwedlula ukuthi ibandla lakhe ayisilo elibangela udlakela njalo kufanele abantu balondoloze ukuthula besalindele impumela yokudingisisa kwamapholisa ngalolu dlakela. Obumanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umsakazo wewange othiwa Lieja Nyai Community Radio Station uzaqala ukusakaza ngompalakazi mhlazi ku-10. Lumsakazo uzasakaza ngendimi ezithi isiNambia, isiDonga lesiDombe emangweni wewange le-Victoria Falls. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi imuli ka-Shadrack Njowa ocatshangelwa ukuthi nguye owakhokhela ukuhluthunwa kwemali efika izigidi ezimbili US$2.7 million ibotshiwe. Leli phephandaba lithi umkaJo Njowa labantwana bakhe abathathu babotshiwe yena usandabotshwa kumalanga asanda kwedlula. Okwamanje sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Indaba zeqiniso ezimnandi sizwe. Nanga umdala u-Elephant Ncube lapha. Izano indlela eyenza ngayo libe liyazibonela. Khona le kezi kokwenzakeleyo sebemqamulile iqola umdala nango asahambi sehlezi kuyilitshiya. Umuntu ongako uthi uyabetshayelwana libe liyabona ukuthi ogawule labojuma nxa bebona umuntu omdala sehawula sehlezi kulitshiya ngenxa yezano yabo le abayisapotayo. Yikho kurawundi phela yona le abathi balulungisa usidaba lwakhona kodwa nantu lokho lusenzakala. Asazi ukuthi indaba le sizoyiqeda ngani kodwa-ke hhayi okungapheliyo kuyahlola ngelinilanga yalukhuthi ugatshi izawela phansi uphela kuzodlula. Hhayi sithule sibhekile asikho hepha ezinhlizweni zethu. Abadala kade esantshile yabona ukuthi banja. Hhayi one day is one day kuzophela.
Ngeke ngibingelele ngibulise balaleli be-Studio 7 kanye nani basakaze lesinikeza indaba ezimnandi ku-Studio 7 umhlaba wonke. Ya namhlanje nje ngiphethe udaba olunye oluncane hhayi olukhulu kangako. Ngapha emaNdebeleni elupane lapho engizwe khona kuthiwa kule pastors of ED. Pastors of ED. Lo baba lo okhulumayo lo kumbe isikhulumeli sakhe lo esikhulumeli salelo bandla uyazwakala nje ukuthi ayisuye walapho. Ulimi lwakhe benzama ukulalela ulimi nje ngezwa nje ukuthi hhayi aseyondebele njalo igama lakhe ngizokuthiwa uTamuka Nyoni. Into yenzayo lihlazo and lani bantu bemandebeleni ngokugxile kakhulu emandebeleland north ngiyalitshela nje ukuthi hhayi ngiyalicela ngiyalinxusa lingangeni lawo masonto layo amasonto alihluphekisayo wona lawo makuyi-chechi ayibe libandla pastor hhayi kube sokuthiwa pastors for ED ukuthi for ED sokusishoni u-ED ngowani khonapho wesi lowo muntu lowo isigangi isigangi impela silimele ngapho asina zihlobo ngenxa yakhe kodwa selibuyakho ngapho lizothi pastors for ED kuyayangisa lokho wena Thamuka Thamuka Nyoni uhlanganisa nje igama lakho lesifongo sakithi ayilihlazo lelo likhuluma vele ungaqala ukuphuma emoyeni ukhuluma indaba enjalo nani bantu elingena lawo masonto yalinxusa ubana phumana somasonto la yikho lokho okubizwa kuthiwa ngowaphusa waphusa ongamasonto kakhona lingangeni ngenani amasonto arit ngiyabo ngokhulumayo ngokuthulani Ndlovu enkaye kosikhobokhobo
Ntunga linjani basakazi be-Studio 7 yalibingelela kakhulu Ntunga kulento eyenzakala engozi yabantwana balaba abafele emabhasini besiya kumatrip nangokubona kwami amatrip la ungananzelela isikhathi esiningi abantwana abafa mbona nxa ngaphambanisise ngakwana kumbe 3-4 kuyenzakala sebebuyela amadriver la mina mbona ukuthi kumele kunazelelwe ukuthi abantu ababenikwa ukuthi bahambise abantwana kumatrip ayisibo abantu abanathayo yini ngoba ngesikhathi abantwana bengale emdlalweni leababeyenza yena uyabe ngaphi lumuntu so into le ayinanzelelwe sibili ukuthi yona nxa abantwana besiya kutrip kuqonda ukudingwa sibili ukuthi umuntu lo driver ohamba nalo ibhasi uyanatha yini kumbenganathi ngoba unganazela sonke sikhathi amatrip kuyenzakala sebebuyela ayikho eyenzakala besiya kuyenzakala sebebuyela kubuhlungu kakhulu into eyenzakalayo ebantwaneni futhi yisilondo esingapholiyo bantu ebantwaneni abancane abantu abangazi lutho lapho lona uyabe usakhangelele khona
sanibonani sanibonani balaleli bakastudio 7 labasakazi bakastudio 7 hhayi siyabonga lathi sizwe inkulumo ezikhulunywayo lapha sizwe lo kuthiwa ngubaba uchuma lo ukuthi bakhona abanye abakhiwo khonale kuzana sebehamba lesisi mina ngibona ba-right kunaba abantu shouthi bafuna utshintshwa yena ngithi uyadla kona ahlale kona kodwa kuzomphilela intinta hhayi abantu abarejiste kuvotwe ma kuwukuthi nango-December kuyabe kulokhu kusarejistwa abantu abaningi siyabe sikhathathi sizarejista kuthi ngelanga lokuvota kathi-ke sibona iplani kunakumbe singene emabhasini sifike sifake uxwaya kethu siyengezelela inamba ngihambisanela lwani usiso bekhuluma mpela ukuthi kathi sinje i-triple C siyayisapota kodwa sibhalisanga so isikhuthazo sakhe side kakhulu ukuthi abantu kumele benzani behambe bebhalise singasapoti kodwa kumele sibhalise umaze ukuthi ma siwina siwine ngobuningi ekugcineni ngicela ukubingelela umama onasikhulekile esigabeni sakotheni ephepha moya umamncane namsizi labonamthabi labonamtha labanye nje abakhona phana eduze nithi khona liyaphila kodwa sihlova hhayi lathi siyaphila lirejisti khonapho lani lirejisti likhuthaza abanye siwine sike sitshintshe siphume ngale kuba umnangaba sike sibone uthamiso otheni siphatheleni ngiyabonga babhayi
sanibonani basakazi be-Studio 7 nonke ngingamoshi isikhathi ngivele nje ngingene edabeni mina nginombuzo umbuzo wami ulo ukuthi kahle kahle angazi ukuthi ngubani ongangidikisela loyo mbuzo kumnankagwa straight ukuthi inhloso yokufoma igugurawundi yayingeyani inhloso yokuthi igugurawundi ifake emathebheleland izimbabwe inkulu kangaka yayingeyani yona lo mbuzo yazi bengingajabula nje ngaphenduleka ngayo ngoba ngesingami mangihleli ngicabanga izenzo zasenziwa e-ground mina angikhulumi into yokuzwa ngolubathi ngikhuluma into yokubona ngawamamehlo ezazisenzeka phambi kwami so ngizothanda ukuthi mina ngazi ukuthi inhloso yokuthi kufonywe i-ground ithunyelwe emathebhelelendi yayingeyani izimbabwe inkulu kangaka ngicela lowo mbuzo even nalabo abayizikhulumi zezani ochuma lapha bawuphendula mina ngokwami futhi ngiyazi nje zonke lezi zikhulumo ezikhulumelizana ukuthi no laba bantu bayasebenza bayabona ukuthi uma kungabhidliwe umbuso wezano kufana lokuthi sebephelelwe umsebenzi yikho nje bekhuluma beze betshamazwe ngendaba yokuvikela izenzo ezenziwa izano ngiyabonga abasakazi ngabe mude ngicela liyifunde i-audio yami le
ruling party shame siyehlulekile bojuma Joseph Chum lokuchona lingalikhuluma sibili lingabantu abarafu ngalindlela lichoye lifaka uNkulunkulu lidlayela noNkulunkulu shuwa kahle ke ngubuze into encane iphendule enxa ufuna uyiphendule lapho uzakuzwa khona ukuthi nje abantu abahamba bayempini bonke kuzofika namhla kakula umuntu ohambe leminyaka engaphansi kwe-30 babe ngabantu abakhulile bonke ababe leminyaka emncane ngalabo bethathwa ezikolo bonke abantu abahambe empini baleminyaka esifikile 70, 80, 90, 60, 70, 80, 90 so bazaze beyibonene iZimbabwe le ilunga lokuthi ha kuyalunga upresident wethu uMnangagwa uyayilungisa bazaze beyibonene abantu abahambe empini sisehlula abantu ababo labo kabayiboni abantwana babo ababazalayo sebele 40 years 40 something years ababazalayo sebele ama 40 something years bayibona nini iZimbabwe ilunga lokuliphungu supporta lifunge lize ligwaluke umuntu sibili okhuluma ngoNkulunkulu and Joseph Chumashua kathudlani njengo believe gauli la ku central la ku ZANU PF central committee abamkhethanga ufunga untule siyale lawe Joseph Chumashu umuntu esintwini uyabona ngayisimo sibona sesiqhaqhazela sinje bamba ngapha la ngapha ubambelele ngapha la ngapha uze uthi kunganyomuka lokungapha ubambe ngapha ngoba khona ukushuwa kuza lenza ihlale nzima lezihlobo zenkhwa emakhaya belizalwa khona ngengqondo zemzwezwe elilazo ay 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 liyadaka shuwa liyadaka ngani ZANU yalenzele enye into shuwa shimi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukuze Melika umongameli Vladimir Putin olwe Russia ubikwa esethule umthetho wokubusa kwebutho kungelasisekelo sombuso i-martial law ezigabeni ezahluthunelwa ele Ukraine ezibalisa iLuhansk, Donetsk, Zaporozhye leKherson. Lokhu kwenzakala ngoba amabutho akwele Ukraine abikwa esehahabela lezi zigaba ukuzozithatha njalo. Umongameli Zelensky Volodymyr Zelensky owakwele Ukraine uthi amabutho akwele Russia athiye omaquphula emdulini wedamu elikhulu okungabangela ukuthi lingadilika isigaba sonke sizakhukhulwa ngamanzi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Ekuqaliseni bembona ngathi yena uPutin wengathi kasayiboni impile yikho esephunga ujikela nje izikhali zakhe ephunga ujikela lokho ngesilungu abathi at random ukuchaya amadorobho lana awase Ukraine. Lokhu kufaka lo mthetho we-martial law usengumuntu lwana obona ngathi wenzile into yakhe yona leyo ukuthi athathe izigaba lezi kodwa akuhlangani abantu bavotile kodwa bangathi kabezwakali ukuthi bayathanda ukuba seRussia loba bangathanda ukuba seRussia. Yikho ke esengathi ufaka lo mthetho ukuthi kumele afake isandla esiqinileyo i-martial law yakhona leyo ukwenzela ukuthi abantu athi kulaba abaqinileyo abafana isikhathi sempi yakuyiwe empini akube yilokhu kakube yilokhu yikho akwenzelayo. Kanti ke ngasikhathi sinye futhi laba be-Ukraine bakhanya amasosha khona ayagombolozela sibili izindawo lezi ayesithi yena uzithethe yiko wagijima futhi wenza khona ukuvotisa abantu lokhu ngenkani esenzela ukuthi athi sekuyi-Russia khona phana lapho kukhona. So ke into zakhe zonke zingathi ngezokubhinyela bhinyela bhinyela ungathi ngokukubamba ngamandla ngamandla ngamandla.
Ngokubona ukwenzakalayo kwele Ukraine kuyatshengisa yini ukuthi singabona impi le iqedwa ukubona kusenzakala yini lokho?
Ye lokho kokuthi impi ingaphela le e-Ukraine angika kuboni kuhle ngoba into yakhona ingathi kayiqedakala ukuthi iminjani ngoba i-Ukraine ungathi wayikhangela kuhle kuhle ingathi iza kuba yilizwe eliphakathi laphakathi kwamazwe la anothile esingathi thina alezikhali lezi ezibhilizayo i-nuclear. So kulokukhangelela khona apho ukuthi akukhanye ukuthi kuzaphela ukuthi ngoba ungakhangela yena uRussia nxa echaya uUkraine akukhanye ukuthi kathi umchayelane sibili kahle kahle ngaphandle kokuthi uzwanana lamazwe la awe-West. Yiko ke nxa bechayana khona laphana kukhanya ngathi bathiyene laba abakhulu ukuthi ukho omunye angajikela isikhali esinye singayisiso esifanele ukuthi sisetshenziswe laphana, then sekungaqhamuka ukuqhubeka kwempile okukhulu.
Hello ke ngumnumzana Raphael Mthombeni olandela ezombusazo ubexoxa ecingweni le Studio 7 esesigabeni seTexas khonapha kwelemelika. Isikhathi kasisavumi ukubana siqhubeke sisonke, sikodwa ke sizadibana ngomvulo sikhathi sinye ngempela sonto lapha ngomgqibelo langesonto ezakuseni azikho indaba kodwa ezantambama kusihlwa 7:30 p.m. zikhona. Lingasilalela njalo ku www.voandebele.com. Igama lami nguChris Gande, ngilifisela impela sonto elethukela. Yasidibaneni njalo ngomvulo.